Umkhankaso wokudinga umongameli welemelika ozamela ibandla leRepublican Party kulolu khetho umnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intelezindaba yeVOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguquka njani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla leRepublican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo omkhulu owe-convention njalo babekubonile ukuthi baningi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulomncintiswano, ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lama-Democrats kulolu khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumtshutshisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Amasela ajungela abathengi labephula umthetho ngendlela ezijiyeneyo. Ngakho lalelani nxa ngisithi iyabazi abafanana noDonald Trump.
UHarris uqala kakusha umkhankaso wabukhokhelwa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, kutsho ingcwethi yezombusazwe eye-Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states
uzakhokhela kakhulu kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi sezithathwa ngama-Republican ezifana le-Arizona.
Ngozamela ibandla le-Republican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzakuza lelinye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyayombona ehleka. Uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu. Hatshi, uyahlanya. Kazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla leDemocratic Party, ukutsho umena boss owekolleji leHofstra University.
Clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusegcekeni ukuthi owaye waba ngumongameli uTrump nezisebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo ngumsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga, kutsho uWest.
The whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho-ke kasoze yenelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho, kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa. Baza kunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho lo Trump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kamongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of the...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lama-Democrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, ezelana nokuhlonitshwa komthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga, elilokwesaba lenzondo na? Njalo okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lo mbuzo. amandla asebantwini.
Ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukusela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns, lalwethulela yimi uDaba Kancube owe-Studio 7.